ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 15 kuMfumfu 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Vuka ke singenze ekuseni saqonda forensic mosha emuva kwegenerali ebhedlela sinayeseyiso la sosemasuka lapho bathi kulo siswe yiwani or anonanga yaziwayo babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sayibona ukuthi nguye.
Kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulele umkakhe kwele South Africa ngesihluku ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe. Laye wafa.
Sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okuyioyili, oshukela, le ntengo yangikhona iphezulu. Okuthi like njengathi sisemaphandleni uyabusekile ukuthi u-afforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazane abahlala emaphandleni ele-International Day of Rural Women namhlanje. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubusehlakalo esithiye uZulu wejujume ePlumtree ekhuza umhlola kulowesilisa onakanelwa ukuthi ubulale unkosikazi wakhe kwele South Africa ngesihluku esimangalisayo ngeviki edluleyo wasebaleka wayazibophela emzini wakhe laye wafa. UFortunate Nkomo unyamalale ngomvulo elokitshini leHillbrow eJohannesburg evela emsebenzini kwazotholakala isidumbo sakhe sigwazwe ngengqamusa sasesikasikwa salahlelwa duzane lomfula uJoskei elokitshini le-Alexandra. Umnyeni wakhe uPenias Ncube onakanelwa ukuthi nguye ombuleleyo uthe ngokucatsha komkakhe kwele South Africa wagada walubhekisa emzini wabo eJujume lapho afike wazibophela khona laye wafa. Amapholisa aseZimbabwe laweSouth Africa akufakazile konke lokhu. Imuli kaFortunate Nkomo iphakathi kokulungiselela ukuthwala isidumbu sakhe sisiya ekhaya kuliviki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomne wabo, uMnumzana Valentine Nkomo.
So kuchikena wasuka ngemande emsebenzini ekuhambeni kwakhe kasaphendukanga. Then ngabo 5 wafaka imeseji ethi khona uselindele iteksi. So kuthe kwahlala kwaze kwatha ama-9. Ma kutha ama-9 umfazi kamalume onguye kusesihlala naye sekumwhatsappa futhi ebuza ukuthi hawu kanti lapho khona uright nje ungasatshela ukuthi unga. So kwasekuthembelwa kuthi hhayi ngi-right malume nje ngithayisa umlungu wathi ngilale lapho. So kutho ukuthi ifoni le yayingasaphendulwa nguye ma sesiqala ukukukhangela isisa kathesi ngoba yena waphendule ethi usetekisini. Then after ama-hours umuntu lo waphendula wathi umlungu uthe ngingatshayisa ngilale khonapho.
Okwasokuhamba njani selifika kubanga lokuthi kutholakale isidumbu?
Kuthe nge-Tuesday, kwavuka nge-Tuesday imini yonke sizama ifoni yakhe siyifonela iringa kodwa ingabanje ama-WhatsApp masowasiphinda avulwa engaphendulwa. Sahamba sayadinga endlini yomkakhe la wayevele ehlala khona kodwa wayengasahlali khona okwaleso sikhathi wayesele nyanga yonke engahlali khona. Ma sifika lapho sithola yena indoda kayikho. Masifonele ifoni yakhe nosisi ifoni yakhe iringa phakathi kwendlu yendoda kodwa masifisa athi kukhiwe kufaka inkalakata yekhiye phandle ikhiye lephansi. So sifonele amapholisa abuya kwaze kwazokwatula indlu ngabo 12 usuku zathola ifoni khona khonapho kodwa endlini akulamuntu. Sayahamba ke savula ikhesi imisingo napha ebusuku saze sasuka e-police station number 4 ngabo 4 ekuseni avuka ke kwi-Wednesday ekuseni saqonda ekuthiwa yi-forensic forensic mosha emuva kwe-general isibhedlela sina eseyiso la so sisemasifika lapho bathi kulo siso oyi-1 unknown la ongayaziwayo babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sabona ukuthi nguye
lo myeni wakhe babe vele behluphana
iya bebehluphana kodwa hayi lokhuyana ukuthi kuyahluphana ku-serious
isidumbu lisuka nini laso selisiya ekhaya
sangwa ukuthi sisuka Thursday
umnumzana Valentine Nkomo umne wabo kamufi unkosazana Fortunate Nkomo yena onakanelwa ukuthi ubulawe ngumkakhe ngeviki edluleyo kwele South Africa. Inkulungwane zabantu zivuke zigcwele lapho okuza kwakhiwa khona indawo yamavinkili eyo eGodini Mall namhla ekuseni bedinga imisebenzi. Amapolisa acine ebizwa ukuzoncedisa ukuqondisa abantu ngenxa yokuminyezelana kwabakade besendwendweni yokubhalisa abanye kungabalele khona ukuze zama inhlanhla yabo yokutholeni umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi imisebenzi iswelakala elizweni, ibulawayo ikhangelelwe ukuthi abanye abalihlekana batholiswe imisebenzi ekwakhiweni kwesilindelo samabhasi esiyabe sigoqela izitolo kanye lendawo zokuzilibazisa eGodini Mall. Lamhlanje ikhampani yeTerracotta eyiyo eyakhayo lindawo inikeze abantu ithuba lokuzodinga umsebenzi. Inkulungwane zabantu abagoqela omama lamantombazane babuye ngobuningi ukuzezama inhlanhla yabo ekuqhatshweni. Ngenxa yobuningi babantu ababuthene eGodini kucine kusiba lobudlwangudlwangu kulindawo okutshengisela ukuthi ngempela abantu bakufunile ukuselela imuli zabo. Ekhuluma ngemva kokuthola amaphepha, umnumzana Marshall Mhlanga uthi abantu baqale beqoqekile.
Balabathe sihlale ngamaline bathi sebeqala ukuthi benikeze amaphepha bebesithi each paper kuyahamba labantu abakwa bayi 5 liyo photocopy paper and then into kathi senzakala abantu basebebuya sebeyisibhubhubhu sebefuqela jamula amaphepha and then amapolisa they were trying to control but bayehluleka ukucontrola abantu ukuthi abantu bethole amaphepha kuhle kuhle.
Abaqhathayo bagcine besithi abantu baza kuyathatha amaphepha emapholiseni ukuthi kwenqatshelwe ubuqili ngalawa maphepha. Unkosikazi Mildred Sivalo isakhamuzi sakobulawayo uchasisa ngobunzima ahlangane labo ezodinga lomsebenzi.
Mina ngibuhlungu ngento engihlangane layo. Ngibuye izolo ntambama ngabo 7 o'clock. Ngabhejela ukuthi indlu yami ngenxa yoduba engihlangana lalo nge-situation engiyiphilayo lapha eZimbabwe. Ngisithi lami ngincedisane lo samfana sibone ukuthi senzani imuli njengoba libona ukuthi into zinjani kwenzakala. Ngalala lapho ngathiwa ubabelele yedwa labantwana. Kodwa into ezisibuhlungu kakhulu banikeze amanumber ngo-8 o'clock. Bathe benika amanumber ngo-8 o'clock. Bathi khona ithe siyoqala ukuthatha bagcina kunumber 250. Amanumber angikhona lakathe sisilawo lapho. Besiyiswa sisenziwani sisenziwani bagcina bengasalandeli line. Kodwa abantu abagcina bethola amafomu ngabazivuyele ekuseni sokusile kune silele khona sisathola ngalo.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela ngomnyaka ozayo njalo kumele lulethe inguquko kobulawayo endaweni zokuhamba. Abathole amaphepha baveze ithemba lokuthi labo bazathola ithuba lokuselela imuli zabo laloba bekunzima ukuthola amaphepha okubhalisa. Ngenxa yokuphithizela obekulapha, abanye abantu bagcine bethatha amaphepha bewathengisa phandle kweGodini ngemali esuka ku-50 cents isiya kudola. Lokhu kusolwe nguZulu bethi abaqhathi beGodini bekumele basebenzise indlela ezehlukeneyo ukunikeza uZulu amaphepha lawa okubhalisela umsebenzi ngoba iningi labantu libuye licabanga ukuthi bazahle baqale umsebenzi. Inani labantu elibuye ukuzedinga umsebenzi litshengise sobala ukuthi inani labantu elivele lidinga umsebenzi liphezulu njalo kusadingakala ezinye inhlelo ezithize ukuthi ziqede lesi simo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ele Zimbabwe elimanyelene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana abahlala emaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje. Abesifazana laba bekhala ngokoma kwempilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalo lusuku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo walezi suku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala okhubi oyili oshukela lento engayangikhona iphezulu. Ukuthi like njengathi semaphandleni uyabusehlile ukuthi uafforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima impita lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise imbida yakhe.
Kusiya ngenyanga yabantu ukuthi ithengise o-$80 ncam budget. Manje ngensuku zalezinsuku awusagcini vele imali engange i-$80 ngaphandle uzokuyihubika elithi sokuvukile laphana la osusiyelayina labantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi yakhe agcizelelwe yisakhamuzi sesilobela unkosikazi Rairo Moyo yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe nguhulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sibe sicela ukuthi nxa kusiyenza ubaba kasisize ukuthi sibe lamanye nje amaslav kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labesifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi kanye lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo sithi Happy International Day of Rural Women.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Isinqumo sikamongameli Emmerson Mnangagwa sokusebenzisa abezomvikela ukulwisana labathenga lokuthengisa imali emgwaqweni sesisolwe ngabaningi besithi ibutho kumele lingasetshenziswa ekulungisiseni indaba ezingalungiswa ngumthetho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa yokuthi uzasebenzisa ibutho ukuze axotshe abantu abathengisa imali emgwaqweni yamukelwe ngokusolwa okukhulu. Abanye besithi kumele ekele umthetho wenze okumele ukwenze. Iphephandaba leSunday Mail livike ukuba uMnangagwa uthi ukuthengiswa kwemali sokufike kubanga elibi, ngakho-ke izinqumo ezimele zisetshenziswe kuzamele zingabi buthakathaka ukuze enelise ukulungisa umnotho wakuleli. Kodwa uZulu uthi nxa lokhu kusenziwa kuzamele kwenziwe ngokusemthethweni, hatshi ukusebenzisa ibutho mahlayana. UMnumzana Thembani Sibanda isakhamuzi seHarare uthi wesabela ukuthi abantu abangenamacala sebengabotshwa ebalisela kuleyo qhinga asebuye lalo elokuthi aqondise osiphatheleni.
Ubona kwami uMongameli Mnangagwa utshengisa ubugwala lokuthi wehluleka ukulungisa umnotho wakuleli. Lokhu kuyasithethuza nje njengezizalwane zakuleli ukuthi siyabe sesibona ibutho ligcwele nje yonke indawo. Okunye ukuthi kakula muntu ohamba ebhalwe ukuthi ungisiphatheleni ebunzini lakhe, baza kwehlukanisa njani. Enye into yokuthi uMnangagwa uyingcitshi endabeni zomthetho. Kayike lo mthetho wenza okumele ukwenze ukuze alungisise amaphutha abawenzayo ukubulala umnotho welizwe.
Egcizelela kulokhu uMnumzana Leon Chigubhu ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu utshengisele ungathokoze sithi amazwi kaMnangagwa ayethusa.
Amazwi akhulunywe ngumongameli kawahlabusi ayethusa kakhulu.
UNkosazana Samantha Khuboni laye usole isinqumo sikaMnangagwa esithi nxa engaphuma namaqhinga okuthi abantu batholise imisebenzi njalo ilizwe lithole imali, osiphatheleni bazasuka emgwaqweni bodwa ngoba umsebenzi wabo ungasadingakali.
UMnangagwa akangabalekeli into amele ayenze. Sithe sale dola ngo-2010 lisaqinile njalo osiphatheleni babalutshwana. UMnangagwa akalethe imali elizweni, the economy will self-correct.
Kinga yemali elizweni isiyenze izinto ezimbalwa ziswelakale. UZulu acabanga ngokuthi ilizwe selingabuyela esimeni sika-2008 lapho owakungela mali lokudla elizweni njalo ukuphila kwakunzima. Osiphatheleni bahlala begxothaniswa ngamapholisa malanga onke kodwa baphinde bephenduke ezitaladeni okutshengisela ukuthi bathembe abanye abantu abakhulu bezombusazwe. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live Talk lamuhla sikhangela isimo sezempilakahle singamanga kuhle kweZimbabwe ikakhulu ezibhedlela zikahulumende lamaklinika yamakhansila. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sibithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Donald Trump wele Melika ugcizelele ukuba ilizwe lakhe kalizange libe lenkulumo lele Turkey ukuze umfundisi Andrew Branson wenkonzo ye-Evangelical Church akhululwe. Umfundisi Branson useleminyaka emibili efika ejelela kwele Turkey ngemva kokufunyana elecala lokuba insoli, icala alilandulayo kodwa wagcina ekhululwa ngeviki edluleyo. So kubulewe intathela izindaba ezingamachumi phose amahlanu 48 lonyaka ezwekazi le-Europe kuphela besemsebenzini. Ezinye zalezi ntathele izindaba zifele emsebenzini zithapha indaba endaweni ezilempi zomdeni. Ezinye njalo zibulawa ngohulumende abentando kayiphikisa kulowo mhlubulo. Ikhansili yakobulawayo ivale isibhedlela ebesisesamukela bonke abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wesifudo sekholera, ukuthi bonke abongi abakade besebenza kulesi sibhedlela labo sebebuyela ukuyasebenzela emaklinika abakade bevele besebenza lakhona. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ikhansili yakobulawayo ivale isibhedlela sekholera kulandela ukwehla kwenani lezigulane ezizedinga uncedo lokwelatshwa ngezibonakaliso zesihudo esihambelana lomkhuhlane wekholera. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza isizathu sokuvala isibhedlela sekholera.
Owakhathesi ikobulawayo akulamuntu ocatshangelwa ukuba lekholera kusukisela ngolwesibili mhlaka 10 azange sibe nomuntu obuyileyo ecatshangwa umuntu lecholera. Ngakho iward yecholera kobulawayo eDonkor Hospital kwakhathi sisayivalile, amanesi abuyele emaklinika ansuku zonke, akula muntu abamkhangele, sizababiza nxa angatholakali.
Kusenjalo inhlanganiso yamazwe omhlaba United Nations Central Emergency Relief Response isiphe uhulumende weZimbabwe izigidi ezedlula ezintathu ukuncedisa ukulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula amachumi amahlanu. Ngeviki edluleyo uBulawayo ebeqhuba umbukiso wezokwemba lapho umphathintambo wezabesifazana lamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni aveze khona ukuba ucwaningo abalwenzayo luveza ukuba iningi labesifazana bayaphatheka kwezokwemba amatshe aligugu, kodwa babhekane lodubo lokubamba imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzani ngoba bengela mpahla zokuzivikela ngesikhathi bese benza. Unkosikazi Nyasha Chakaneta othengisa impahla zokuzivikela ngesikhathi abembi besebenza uchaza ubunzima obubhekane labo mama abembayo.
Izinenge abafazi baye they face dust kulama chemicals that they're exposed to ngabesebenza, and all these chemicals they lead to in East Scotland is mainly like cancer, like silicosis, amanyama chemicals. You don't even need to breathe them in. Contact your skin will cause a lot of diseases.
Unkosikazi Sithembile Ncube uchaza udubo ababhekane lalo ematobo lapho abemba khona igolide.
To be there, I don't know, Loma Tripids. Loma Tripids, he was too high or cool. Ngoba besizesifisa ukuthi luba ngabe kukhona abangasincedisa besicele kuma-landlords ukuthi basi njengoba singabomama sibe le ndawo zethu esizinikwa besicelele officially. Udube sibhekana lalo ngolwe-mercury. I-mercury yaphonga ukusebenza all over nje, ayila security njalo besingakafundi ukuthi singayenza njani ukuthi ize ingasafi.
Unkosikazi Sakhile Moyo omunye wabemba bengaphansi kwesiyabonga Women Mining uthi bayancindezelwa njalo lomkhuhlane wofuba uyabahlupha.
Kunzima esibhekane labo sizangena si-Women in Mining sitributha ngaphansi kwa-Stone. So Stone ngemva kwe-4 years singenile wabeletha omunye umuntu okuthiwa nguFisani. So uFisani nguye oyasidlelezela kakhulu. Siyazenzela, siyazidingela wonke ama-equipment yokuthi sizisebenzele. Nxa sesisebenzile yena okwakhe izitampa ngale, nxa sesifika khona ngale singagiga, yena nguye osethenga i-gold nge-$34 ebhenki khonapho labe liyibo-$60-something. So vele asila gain ngitsho ngoba ngale ngiyabe ngisiyanika futhi lo muntu engiyabe ngithethe kuye ini ukuthi angincedise ama-equipment lana ukuthi angincedise emayikho.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi abatholi inzuzo engabenza benelise ukunakekela imuli zabo kungela ngozi langokuzivikela emikhuhlaneni. Iningi labo lisebenza lingela mpahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane ebalisa ufuba lemvukuzane osekudale udubo kwezokwemba. Ngimele Studio 7 yoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi lithi akukagoqoki okuningi kwezomnotho welizwe kulandela ukwehla kwesilinganiso semali yokuthenga idola leMelika ngama-bond notes kumbe ama-RTGS ngeviki edluleyo. Impahla ezigoqela amafutha okupheka lokunye zilokhu zisilela, kukanti iningi lezitolo ezazivaliwe kwesikhatshana ngenxa yalolu hlupho zilokhu zingavulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungiso amalungelo abathengisa impahla emgwaqweni yeBulawayo, Upcoming Traders Association.
Sibona ngani ukuthi engcweni kuzaba ngcono kodwa ukasika ukuboni mahluko angibona ngoba izinto zilokhu zingikho kathesi sikhuluma kodwa hayi lokhu akade sesikubona besekunzima kakhulu kodwa asikaboni ukuthi konkona sokule change esingayitsho ukuthi konkona isibambeke ukuthi konkona siyibona. Cooking oil ayikho vele ngoba sithengiswa ku-black market ngabo $10 yesiyibona khona. Kodwa i-fuel iyaba ngcono okwamalanga la adlulile amabili amathathu. Kodwa i-diesel iyohlupho kakhulu ayikho. Kodwa i-petrol sike sabona kungani kuba li-change. Ngoba izolo bekungasela ama-line emagaraji. Thina kuyasithinta kakhulu ngoba imali yangkhona yona le kayikho. Abantu abafuna ukuthi siwode kibo bafuna i-forex. La i-forex yangkhona bonke abantu sebebambe izimali zabo akusela lutho. I-business iphansi kakhulu. So thina ngani kusi-affecti kakhulu. Yenkuzwile yukuthi konkona kubathi ngani kayikho vele yona imali yakhona kuba siphathileni bangkhona kabalayo.
Kodwa bona lokho ebekhona yini njengoba sasizwa kuthiwa bayaxotshwa emgwaqweni.
Hayi bona babotshwa.
Iso kulohlelo lolo olwegodini mall amalunga enhlanganiso yakho wona ke athinte kanjani ngalolu daba?
Well, Friday ade siyavula i-call center sicabangela ukuthi konkona ngezikhalazo esizihambisileyo kuma-directors ayiwo ayekampani leyo i-terracota yokuthi konkona besicela ukuthi konkona thina sinike i-preference ama-members ethu anike i-preference nxa kurejista lanxa sokufika isikhathi zomsebenzi ngoba yibo aba-affecta indawo yena leyana ababengasafuni ukuthi bathenge sibenze ukuthi bavulele abanye. So namhla ngamehlelo lohambe kuhle ngoba ama-organizers amade khona ngale encedisa ekunikeni amafomu kodwa hhayi siyathemba ukuthi konkona kuzasiphathisa thina njengenhlanganiso. Kathe sade kusenziwa i-registration so besicabanga ukuthi konkona sizaba lo mhlangano labo le-council phakathi kweviki yena le ukwenzela ukuthi konkona sizame ukuthi nxa kuvuma sisayinelani i-MOU yokwenzela ukuthi konkona sibekwazi ukuthi izinto esesizivumelene sezifakwe phansi njalo kuyaprotekta ama-members ethu.
Lo umnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association sixoxela ekoBulawayo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla uBhedu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguquko limangalise abaningi ngokunqoba eDemocratic Republic of Congo nge-2-1 ngomgqibelo khona le elizweni le-DRC emdlalweni wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi wezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. Le mpumela itshiye iqembu leZimbabwe likhokhela ngemiklomelo emithathu engalaneni yemiklomelo kusuka sika-Group G lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi ele-DRC kanye lele-Congo Brazzaville wona le miklomelo emine iqembu ngalinye ikanti ele-Liberia yilo elijeke amanye emsileni wengalane lilomklomelo owodwa. Umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon uqhubekela phambili kuliviki njalo iqembu leZimbabwe kusasa ntambama lizemukela ele-DRC enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu bekule midlalo emithathu edlalwe kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngempela viki edluleyo njalo ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lalele iHarare City abe ngujikilobhanqa 1-1 kuthi ngensonto iqembu leShapane Mine lalo libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu leHighlanders okuyimpumela ichiye umsekeli kamqeqeshi weBhoso uMandla Mpofu edane kakhulu.
2 points lost. Ikhiwu fana lokuthi silahlekelwe imiklomelo emibili njengoba besidlala leqembu elisemsileni kwengalani yemiklomelo. Njalo injongo yethu bekuyukuba sithathe yomithathu imiklomelo ukuze sifeze iphupho lethu lokuphutsha imidlalo yalonyaka sendaweni yesine engalaneni yemiklomelo.
Komunye umdlalo wangesonto iqembu leDynamo sinqobe leCape United nge-2-1 nokuyimpumela edale ukuba likhuphuke liyehlala endaweni yeshumi lanye engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lane. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abayisikhombisa yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika oqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngempela viki edlileyo. Abafana beZimbabwe banqobe iqembu leKenya nge-17-5 kufinali njalo ukunqoba kwabo lokhu kubakhe ilungelo lokuphatheka kumncintiswano we-World Rugby 7 Series wona abakade sebeleminyaka.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.